Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo msaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sikhumbula nelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama-radio station ama-television station ebe maningi echiyane
iZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-World Press Freedom Day namuhla intatheli izindaba eziningi izikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa ngohulumende kamongameli Mnangagwa
linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende onga nanzi esingathi free collective bargaining
iZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belo mkhuhlane lo Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus selokhu ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1570 asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,281 Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933 abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967 Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131 Lanxa inani lababanja lomkhuhlane bese liqansa kumaviki amabili edluleyo kulezi nsuku likhanya lisehla sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube
ukwehla kwamanani lokho esikubonayo kakujola kancane ukuthi igciwane leCOVID-19 selisukile emhlabeni ungakuqathanisa lalokho esikubona eIndia esikubona emazweni aseEurope esikubona eBrazil lakwezinye izindawo kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni ngakho ke abantu bazabe bese za into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo kanti ke siyalibona njalo ezikolo lisagcwele ezikolo eziningi abantwana abalalo ngakho ke ingozi ikhona eZimbabwe ingozi ikhona emhlabeni igciwane lisesekhona igciwane lisabulala abantu igciwane lisamemetheka ngakho abantu abakuthathe kanjalo ingozi sesekhona inkulu kakhulu
uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million ubona kusenzeka yini lokho
Ayika kusoze kwenzeke lokho kasoze akweneliswa uhulumende ngokuba kutsho khona ukuthi kudinge ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijo ngo December njengoba khona manje sekungumay into engeke yenzeke eZimbabwe leyo sikhohlweni nje ngalokho ikukhuluma mhlambe kube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million hayi i 10 million into engekhoyo kuseza hlatshwa kuqhubeka kusiya phambili siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa kasikuvimbeli lokho siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana inani eliyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngo December lo uhulumende ngekanelisa ambone uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa hayi uhulumende wezanu PF uyakhuluma nje kuphela
Kuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili.
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa ijekiseni yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke ngoba nxa iyodwa kayivikeli umuntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathwe iyodwa kawuphindi njalo kodwa laba sebehambe bayahlatshwa iyodwa leyo ayenelanga kumele babuyele ngosuku lolo lubekiwe ukuthi bayahlatshwa kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela yibo kambe kuyabe kulezinkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembilwana kasiwuthembilwana asiwuthembi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngeChina ngeRussia kumbe ngawuphi kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile kanti ke abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala kanjalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe asiziphatheni ngendlela efaneleyo sihloniphe konke silandele imithetho yonke yokuvikeleka ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa
Umnumzana Fidlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba ole World Press Freedom Day namuhla intatheli ezineni zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa Zinengi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopo Elichingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Monende
sikhumbula lelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama radio station ama television station ebe maningi etshiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zitshiyene ukuthuthukise ilizwe lapho akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le MZ esikhulumayo lokhu television station A1 eZimbabwe lokhu kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala eSub-Saharan Africa kanye le Nigeria ukuba le television kodwa sisasele yodwa i television station ama radio station akhona either ayebe ngawe ZBC which means ayebe controlwa yi state or akhona amanye anjengabo ZFM ayebe controlwa ngama MP ngabameli ezano PF uParliament.
Ungathi umumo unjani kulezi insuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa.
Umbuso kaNumzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kwintatheli zindaba. Lingakhangela kathesi sesibona intatheli zindaba zitshaywa ngamasotsha, zihlukunyezwa, sesibona abanye babotshwa kuthwa ngemthetho engekhoyo njengalokho esibone kusenzakala kuhopothi ngono ukuthi iHighcourt yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho akula mthetho onje kodwa umuntu yabe kumbe esehlezi kumbe amalanga afika kumbe 15 esesitokisini kumbe sejele umbuso kaMnumzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba wonke umuntu wayesesaba kodwa sasingakuboni ukusiba segcekeni so ukuthi hayi intatha ezindaba zingatshayo into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kukaItai Tsamara lakhathisa asikwazi ukuthi uItai Tsamara unga angikhohlwa futhi uRay Tshoto baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasibancane sibili kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini umthetho awuthini abayawutshaya nxa befuna ukuwutshaya bayawubopha nxa befuna ukuwubopha bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyini ongakukhuthaza kuye uhulumende
mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama airwaves echiye ama communities evule ama community radio station nama community television station whether ayebe eku internet ebulenjini kumbe bazacela ama license ufuze uhulumende aphinde ayenze intatheli indaba zenelise ukusebenza zingesabi okwakhathisa kule ntatheli izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazo ngoba zebe zisithi ungabhala bazawulanda bekutshaye uhulumende sokufuze laye elungise indawo ukuthi intatha ezindaba nxa zisebenza lazo azesabi lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe information is power uhulumende wethu kufuze ebekwazi lokhu kufuze eyenze lathi kube le environment ukuthi ama-ideas ayebekhona esebenza ethathwa esenzwa ebengcono ilizwe lethu lithuthuka
umnumzana Leopold Monende intatheli zindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Young Journalists Association uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli zindaba Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende okuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akwenzele izisebenzi zakhe iholo lonyaka Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo hathi ukuthi alikweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku-$520. Enanza usuku lweWorkers Day ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo Siqoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo
sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokho okuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi baliswe ke ukwekela umsebenzi bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeholo bathunyelwa amapholisa bayatshaywa bayaxotshwa ayisikho ke oku ukukhulunywa ikukhulumisana kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama processes e collective bargaining abukeke akhipheke lokho okufunakalayo ukuthi izivumelwano ezinhle xa sikhangela ama collective bargaining kumnyaka edlulileyo akulanto ephumileyo ngokuthi umqhatshi nje ufika athi angilalutho eluza kwenzani nxa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha nxa uthi uyajenisela akubizela amapholisa azokutshaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke loku akutshoyo so angaba mahle amazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
Uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45%. Ungathini ngalokho?
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi ngazwa ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i 45% kanti uzayifaka u khulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo yokuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshe public service commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze public service commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani cost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i 45% asikwazi ukuthi imarket kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele we ZCTU Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepa geko umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nibonge kusitudio 7. Ayi siyabonga mpela mabethu uqalile futhi ifoni yabo mayisirayithe ukuze futhi belalele izikhalazo zethu. Ayi siyabonga abantu bakithi. Kodwa kube mnisikhalo engilazo ngazo ukuthi kanti kwenzakala. Hayi uyazi la abantu kahle kahle. Ama-political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukuthi iZimbabwe ngendlela embona khona. Ama-political parties kunena amandla lina lifuna ukubusa ilizwe, ukuluza ilizwe. Laba kunombani ningcwe ukuthi abantu bezijele iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesi igcwele eZimbabwe. Kuyenzwe iparty yabantu A1 nje iqale phansi engela konke inxaba ngxoza. Kona manje umthokazi waqala i-political party yakhe about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-partner asesitwalweni bamathebeleni njengaye. Ahlukanayo lento ukuthi umfoni mayethengisa amatamatisi laphana, awusiyathengisa amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathelana ama-customer musi. Lonke ngeke libe rational liyathathelana ama-customer. So kuyafana ilolo ama-partner yakho kubona ngeke kuyiwise phansi kwaphiyo. Angeke kulunge ngoba ugcwele ukuthathelana thina ama-customer. Kuyalungiselana i-political liyazi nabantu ba-partner amaningi nje kanjani. Laba bantu ezibambekwana kuncike bezama ukuthi i-political A1 yabo bephume kolo lokudlulisa iZimbabwe. Futhi imali siyaba yi-20 libangekwana into eyi-1. Lonke lethola abantu 10 lidla kusasihlupheka izwe yonke leyo. Ngiyambona kathi abantu bakithi eZimbabwe fabe ezijele iphathi yabo eyi-1 bephume kuloku doda okugcweleyo. Ngizayifananisa futhi lento angeke nithengeza amatamati lawo sokuzothengeza amatamati eceleni kwakho. Amakhastama nangokuthathi nijelwa abantu abayi-10 ngelanga. Shisa ezathengelwa i-$5 awudele 5. Zonikoikrofiti yalisi. Ela kulandela iyilungisa lapha liyamosha ukuphela.
Sakazi lestudio 7 linjani labalaleli bestudio 7 okhulumayo ngufuyana bengithanda ukuthi bengidlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthokazi inxusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzoba kunemfundiso entsha enkayi endaweni yasebhuwe ebhuwesenza kuzoba kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko bevunule beze bevunulile okosiko sisungule uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasikayo ngiyabonga
Salbonani, Salbonani, Basabas Bastu Tio, Navalal Bastu Tio. Yasabung, Asabung, Kalipan Lapana, in Kulumoya, King Kulumoya Kinkaku. Got in the Swiss by Manga Guti, my cunning about buses in the Velen is hyperlizzy. My cunning about buses showing an asuti, Kruti irai to go. Stella, please, Bastoni, Stella, please, Bastoni. Woman comes to Anguilla, wa khuluma into Faranale, go to Mobile and Mushoni, Axit Hyperlizzy. Aye, Siabong, Asabung, Indo. Emadodeni abantu abakwazi ukukhuluma akufana nalabo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasetsholotsho lo ubaba wasetsholotsho lo othanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumela izana sazi ukuthi mhlawumbe isikhulumele sezana ekhuluma ngakaze asithengisa sazi ukuthi bamthengiseni noma bamnikezana into yenza ukuthi thengisa abantu besintwini noma into i-wrong and ibone right sazi ukuthi umzali onjani lo osithengisayo hhayi usithengisile usithengisile ubaba usithengisile ubaba okuthiwa ngugawule hhayi uyathengisa yibo abantu ofunda ngabo bakhuluma into eziyiqiniso ezibonakalayo ngoba siyazibona into eziyenzeka kodwa ukhuluma ngenye indlela engathi akulalutho olwenzakalayo lo baba lo sicela ukuthi laye akazihloniphe kwelinye ilanga ayiwe ukusithengise ngumuntu omdala
igama lami ngu-Anaconda ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa baqale ngokuvala umalayisha eborder umalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebheleleni abasithwalela konke ukudla konke imaterial esakha ngakho emakhaya le namhlanje sebethathela amabhasi ayakobulawayo izinto kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa labantu emathebheleleni nawo amandebele times angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo kula nini yababona bebusy belandelana ne MDC MDC kayibancedi ngalutho imthokazi iyasilwela lapha nalapha makusuka ne business evulwayo akungeke uzokuqasha umuntu osuka eHarare kumbe eMasvingo bechiya abantu abalapha abahlala kobulawayo kodwa namhlanje bayibona yonke lento le omuhadi bathotshiwe ngibani ongafeliyo lapha nokuphathi yezanu PF kusuka yena upresident ngokwakhe uyafeba kubuye uvice president wakhe uyafeba bonke bayafeba bonke abachiyi ngoba umuhadi lindebele sokuthiwa akachiye nezanu PF injalo vele amandebele ayazisikile ekhwakhweni ukuba ayibona lento leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa umuhadi uphume nini nanamhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe kungani imthokazi mayisithi kumele kudivide izimbabwe into two kungani bengafuni ukuthi umthokazi yibuse kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le mpumalanga kunalito that is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke kodwa unkulunkulu ngomuntu wonke abangeke beze basiqede okungapheliyo kuyahlola kuzovela kwelinye ilanga kuzovela noma kanjani okungapheliyo kuyahlola
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebarain aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele singene kudaba oluphathelane leMelika uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhlaka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho aweAmerica eAfghanistan, limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi iAmerica ibe khona eAfghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbule ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolomba impi khona le-Afghanistan. Ukuthi into ababeyilanda babeyilandani. Njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America izengena e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba ka-Bin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucatsha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesi sizathu sabo bayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana esephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni uvuka nkomo ukuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kusesilama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yibona akade bevimbela ukuthi kungabi lo dlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo ukuhloma lo dlame kuzakhuphuka kuyezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngiyeqinisa lokuthi bazakhulumisana umlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfoka nkomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lafuna uhluthuni ade kufuna uhluthuni umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondele embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondele embusweni. Ukuthi lo mbuso bazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe Nkomo kodwa esikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisana umlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. IZCTU ithi umbiko kahulumente othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.